ukusisu sasegugura wonke siyazakala. Sasuswa nguye wayephethe ngaleso sikhathi uPrime Minister lo Defense Minister ngo-1980 kwakunguye ubaba uMgabe. Kwasebenza wonke umuntu wayesenza ekwenza, whether waye ku-CIO, whether waye ku-Defense Forces, whether waye esipholiseni, bonke babesenza ngaphansi kwezinqumo zakhe. Lokho kuthiwa phecelezi under his orders and instructions. Nguye umuntu yena yedwa owayephethe konke elizweni.
Umnangagwa ubethanda ukungayiphathi lindaba yegugura wundi. Sesingabona yini la emhlawumbe ekhombela umunwe kuMgabe njengoba uMgabe semgconile.
Uvele wabakhombela kuye phambilini, zakhumbula ukuthi wathi yena wayengaso defense minister ngezinye indlela, wayesithi buzani uSidney Sekeramai. Wathi wayengaso prime minister ngezinye indlela, wayesithi nxa lifuna ukwazi ngegugura wundi buzani uRobert Mugabe. Into enkulu ukuthi laba abantu ababekhona bencedisana ukubulawa kwabantu yibo abaphikisanayo ukuthi ngubani owenza kakhulu kulomunye. Kodwa thina sikhuluma ngokufa kwabantu, umbhuqazi owenzakala endaweni yasemathebeleni lemidlezi. Kwabulawa abantu, kumele kulungiswe khona lokho. Laba benza leyo nto batholakala icala, kulungiswe ngendlela efanele ilungiswe ngayo, hayi ukuthi bona baphikisana ukuthi ngubani owakwenza kakhulu okwedlula omunye.
Indaba yakhe yokuthi amaNdebele yiwamela gconwe ngendaba yegugura wundi ke
yekuvele segugile phela kakhulu. Nxa kuyukuthi ucabanga ngengqondo ehlangeneyo khona lokho, kubonisa ukwehluleka okukhulu ukuye. Awungeke ubleme umuntu onguye owafayo, owabulawelwayo, uthi yena nguye olecala. Kunjalo lokho esijwayele ukuthi sikubone ukuthi nxa kudlwengu lowesifazane kube sekuthi ubegqoke njani, ubehlezi njani, ubethanathana, kungasolwa lo nguye owenza icala. Asibalekeleni-ke khona lokho simeni kulaba ababulala abantu, bayazazi, siyabazi, kumele kube yinto elungiswayo.